Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela ku studio 7 ngolwesine mhla ka 1 Mbimbitho 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalele Congress yeMelika akhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi enze ukhetho olukhululekileyo ukuze amazwe omabili abe lobudlelwano obuhle.
Lokho umhlangano oqhakathekileyo and kuzwakele ukuthi iAmerica imelele ukuthi ibone ukuthi uMnangagwa ubuya lama reforms anjani kwenza ukuthi iAmerica ibe engaged.
AmaNdebele acunulwa yikumiswa kokugcotshwa kwenkosi yawo uBulelani Collins Khumalo obekhangelelwe ukuba inkosi eBarbara Fields ngomgqibelo.
Hayi indaba le ukuthi khona umkhosi lo mkhulu ugcobi inkosi ka usekho uyadanisa kakhulu ngoba besikhangelela ukubuyele ekhaya lati sekuba ingxenye yalomkhosi.
Kuvela imbono ehlukeneyo kudaba lokucithizwa kwemihlangano yecommission yokukhumisana umlotha ngamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ikomiti edalele parlamente leMelika eleCongress ebona ngobudlelwano phakathi kwalelo lizwe lamazwe aseAfrika ibilomhlangano wokuhlaziya umumo weZimbabwe izolo lapho amalunga alelidale akhuthaze khona uhulumende weZimbabwe ukuthi enze ukhetho olukhululekileyo njalo ahloniphe amalungelo oluntu ukuze amazwe omabili abe lobudlelwano obungcono. Untungameli Nkomo we Studio 7 ubese Congress wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lo umgcini sihlalo wekomiti ebona ngobudlelwano beMelika lamazwe eAfrika umnumzana Ed Royce uthe ukuze kube lobudlelwano obuhle phakathi kweMelika leZimbabwe kumele uhulumende eqhube ukhetho olukhululekileyo kungela kuqilibezela. URoyce uthe uhulumende weZimbabwe kumele alwisane lenkohlakalo ayiqede, ehloniphe imithetho yelizwe njalo elondoloze amalungelo oluntu nxa efuna iMelika iyekethise izijeziso eyazifakela iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe.
The July elections, they're quickly approaching. This will be an important test, but elections have got to be credible. They've got to be peaceful. They must be transparent. I think the government must take steps to combat corruption, to protect freedom of expression, to end state-backed violence and intimidation, and address other issues in terms of the rights of the people. The U.S., I think, should see meaningful progress towards these reforms before we revise our current policy.
Amazwi kaCongressman Royce la agcizelelwe ngabanye bakhe ababili, uCongressman Christopher Smith loCongresswoman Karen Bass. Abathathu laba bathe eleMelika lingasuthiseka ngokhetho lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu lizakhangela ukuthi lingaguqula na umthetho wezijeziso owezidera owethulelwa iZimbabwe yiMelika ngo-2001. Abanye abaphatheke emhlanganweni lo beyizikhulumi ngoke waba ngumeli weMelika eZimbabwe phakathi kuka-2009 lo-2012. Umnumzana Charles Ray, umlimi weZimbabwe omhlophe umnumzana Ben Frith lo Dr. Chipodendere yena ofundisa ezombusazwe eMelika. Umnumzana Ray ukhuthaze eleMelika ukuthi lithuthukise ubudlelwano balo leZimbabwe alubana kuthe kwaba lokhetho olukhululekileyo kungakhathalekile ukuthi yiZANU-PF enqobileyo kumbe yiliphi ibandla. Umnumzana Frith yena uthe ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuyaqhubeka eZimbabwe lanxa nje sokulo hulumende omutsha. Ngako ukhuthaze elemelika ukuthi lingayekethisi kudaba lwezijeziso elazethesa eleZimbabwe. UDr. Dendere laye uthe akukabi lo mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba uhulumende eqhubeka ehlukuluza uZulu. Kulezinye njalo isizalwane zaseZimbabwe eziphathekileyo kulomhlangano ebezize kuzwa nje. Omunye wazo ngunkosikazi Sibongile Ncube.
Kube umhlangano oqakathekileyo and kuzwakele ukuthi iAmerica imelele ukuthi ibone ukuthi uMnangagwa ubuya lama-reforms anjani kwenzeka ukuthi iAmerica ibe engaged. IAmerica namhlanje itshengisile i-positive willingness and to help, to invest and to partner leZimbabwe so that kube le lokwakha i-economy yeZimbabwe.
Omunye njalo obekhona ngumnumzana Thabang Nare yena olwela amalungelo oluntu.
Esikubonileyo ukuthi isifiso sikhona kwele America ukuthi libe lobudlelwano obungcono neZimbabwe. Kodwa kulezinto ezenza ukuthi kufakwe izidera ezingakajinja. Ukuthi idemocracy, ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu akukafiki kusibanga leso esikhangelelweyo. Ngakho uhulumende kaZimbabwe okhekhelwa ngobaba uMnangagwa kumele usebenze gadalala ukuthi kube le election ukhetho olu free and fair oluzwenza ukuthi abantu besuthiseke ukuthi iZimbabwe isingene indlela entsha, indlela ezaletha inguquko lentuthuko lokukhululeka kwezizalwane zeZimbabwe.
Bebekhona njalo abanye abasekela ibandla leZANU PF abaze emhlanganweni lo ukuze lalela abafana lomnumzana Frankie Guni yena othe amalunga ebandla lakhe lawo ebemele enxuswe lidale leCongress ukuze ekhuluma lawo emhlanganweni lo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington ngingontungamile Nkomo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Uhulumende usevimbe ukugcotshwa kwenkosi yamaNdebele uMnumzana Bulelani Lobhengula Collins Khumalo esithi ukuvuselelwa kobukhosi besizwe samaNdebele akukho emthethweni njalo kwephula isisekelo sombuso welizwe. Lokhu kwenzakala abazi ngokwenzakalayo besithi omunye njalo ozithi nguye inkosi yamaNdebele uMnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo ubevele esekhweze isicelo emthethwandaba izolo edinga ukuvinjwa kokwetheswa kukaBulelani Khumalo inkatha yobukhosi ngoba isithi ubukhosi ngobakhe njengoba wavezwa emphakathini ngenyanga edluleyo. Ngakolunye uhlangothi uMnumzana Raphael Khumalo laye uthi nguye inkosi yamaNdebele. Umphathi ntambo obona ngokubuswa kwezabelo uMnumzana July Moyo nguye olobele incwadi iqula ebeliqoqa umkhosi wokwethesa kukaBulelani Khumalo inkatha yobukhosi ngomgqibelo esithi umcimbi lo awuvumelanga uqhubekele phambili. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe legqwetha uMnumzana Machoba Nancube.
Isekelo sombuso weZimbabwe silamalungelo abekiweyo esingathi chapter 4 of i-constitution yelizwe. Elinye lamalungelo akhona lapho yikuthi abantu balelungelo lokuphila belandela ikhama cultural rights abo. Esikunazelela yikuthi esizweni seMandebeleni one of the cultural rights ebebelazo yikuthi babe lenkosi. I-constitution ithi lelungelo lenu ukuthi amasiko enu athini ayisho ukuthi amasiko enu yilawa. So ngaleyo ndlela ke ngibonani kulokuphazama okuthize kuhulumende ukuthi amandebelo kalalo ilungelo nxa belandela isiko labo ukuthi bethese inkosi ukuthi ibe bafake inkosi esikhondleni kodwa ukuthi ngubani inkosi asazi kodwa ngibona ukuthi lelo lungelo likhona of course bona abangabe bekubala babala a wrong chapter in that kule chapter ekhuluma ama traditional leaders leyo chapter ikhuluma ukuthi induna umlisa osobhuku yiwa ama traditional leaders kodwa iconstitution nxa ukhangela ufuze ukuthi uyibale yonke uyizwisise yonke so nxa isiko lamandebele ivumo ukuthi babe nayo inkosi kufuze ukuthi babe nayo inkosi
ngokutsho kwakho Ncube abantu besindebele nabantu bakokhumalo balelungelo lokuya emthethwandaba bayephikisa isinqumo sikahulumende lesi njalo alubana bethe benza njalo balakho ukunqoba
singeke sazi ukuthi umthethwandaba uthini kodwa oqakathekileyo ukuthi indaba ezinje eziphanyekwe emthethwandaba ngibona ukuthi nxa ngabe uhulumende yena ebehlaniphile ebefuza ukuthi yena athi hatshi sifuna ukuthi siye emthethwandaba ake limise ukugcotshwa kwalo ebesithi uzagcotshwa siye emthethwandaba siye so ukuthi wona umthethwandaba nxa uhluza esisekelo sombuso uphuma lani uyavuma ukuthi inkosi ingaba khona noma hatshi yini
lo ke ngumnumzana Machobana Ncube igqwetha ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje abanye abemandebeleni abahlala eBotswana bathi badaniswe ikumiswa nguhulumende kokugcotshwa kwenkosi uBulelani loBhengula Khumalo obekumele kwenziwe ngomgqibelo kobulawayo eBarberfield. Abambalo kade benze amalungiselelo okuthi bahambe ekhaya ukuyangena lowo mcimbi kodwa sebesele bedanile ngokumiswa okwenziwe lumkhosi. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone eBotswana.
Bekulequla ebeselenze wonke amalungiselelo ohambo lokuya kobulawayo ukuyagcoba ukuthewaza abayinkosi yamandebele uBulelani loBhengula Khumalo. Omunye obekhokhela amalungiselelo abeZimbabwe waseBotswana umzana Dumani Mlalazi ubesetshengise ukujabula ngokugcotshwa kukaKhumalo obekumele kwenzakale ngomgqibelo.
Yala bethu bakuzama. Akuzama kwehlula all these days okhulu bethu obaba bethu sijabulisa lokhona ukuthi nganyeqa yazi ukuthi mhla ka 3 angikwazi ukuthi inkosi izagcina izibuzo ukuthi kathi ngabantu bani lapha kothi izaba kwazi hayi ikujabule ngoba sizeqa sijanqule ayo yazi asiphoqola imigoqo kube ngokunye.
Uhulumende weZimbabwe kumbiko okhitshwe ngumphathi ntambo obona nezabelo umnumzana July Moyo uthi angeke avumele ukugcotshwa kwenkosi yamandebele ngoba kungekho ngaphansi kwesisekelo sombuso welizwe. Unkosikazi Irene Dube uthi abanye kade sebelungiselele ukuya ekhaya ukuyaphatheka kumcimbi lo ngakho inyathela likahulumende lidanise abaningi.
Hayi indaba le ukuthi khona umkhosi lo omkhulu ugcobi inkosi kawo sekho uyadanisa kakhulu ngoba besikhangelela ukubuyele ekhaya lati siyoba ingxenye yalomkhosi siyadana kakhulu ukuthi uhulumende ngabuyekela abantu balandela amasiko akibo benza imicimbi ebivele senziwa lasendulo.
Akaziwa ukuthi sekuzahamba kanjani njengoba abaqoqo balomcimbi kubiwa kade bebuthanise imali ephakathi kwezigidi ezimbili lezintathu zamadola eMelika. Umcimbi lo ubewuzawenzibanjelwa enkundleni eBarberfield kodwa abanye bathi noma bedanile balithemba lokuthi kwelinye ilanga bazavunyelwa ukugcoba inkosi yabo. Unkazimulo Ndlovu uthi ubezimisele ukuhamba ekhaya kodwa laye udaniswe ukuthi ugcotshwa kukaKhumalo kumiswe ngehola lokugcina.
Thina nje amaZimbabwe nakwele Botswana besizilungiselele ukuthi siye ekhaya siye gcoba inkosi. Kuyasimangalisa ukuthi kanti wayi i-government ikhansile lumdlalo late kuyadanisa lokho.
Ukudinga inkosi ezakhokhela amandebele lokhu wanyamalala inkosi uLobhengula Khumalo eminyakeni edlula amakhulu kubhekana lobunzima ngoba kulabaningi abathiwa abalelungelo lokuthatha lesi sikhundla. Umnumzana Raphael Stanley Khumalo sowagcotshwa kukanti umnumzana Peter Zwide Khumalo Kalanga kanye loBulelani loBhengula Khumalo labo bathi yibo ababumzila okuba inkosi. Uhulumende wamisa ukugcotshwa kwaRaphael Stanley Khumalo egcekeni leZimbabwe International Trade Fair enyakenye ngenyanga kampandu kwedlula kodwa wasesenza umcimbi wokuzicoba ngasese. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Bhilitane zithi azisoze zibuyele ukuyahlala ekhaya njengalokhu ezazikukhangelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa engena esihlalweni kulandela ukuphela kwamalanga alikhulu esesikhundleni kungela nguquko kwezomnotho elizwe. Asizweni umsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda exoxa labanye bezizalwane zeZimbabwe abahlala eBhilitane.
Abanengi bathi ngaphandle kokususwa kwamapholisa emgwaqweni nokumiswa kokuhlukuluzwa kwabatshayeli yiwo amapholisa, akuna nguquko ebonakalayo kule Zimbabwe. Umnumzana Mthare Ncube ube ngomunye obefisa obuyela ayehlala ekhaya.
Mina umehluko we-100 days angikawuboni ngoba isimo asikatshintshi. Akula nto engangiyenza ngibuyele eZimbabwe ngalesi simo esiyiso sona. Kusafanana lo mgabe, konke nje kuyazifananela. Akula ngitsho into etshintshileyo. Akula nto ayenzileyo uMnangagwa. Utshela abantu amanga. Silokhu silindile kubona izimali ezabantu abaphiwe i-amnesty ukuthi ziyabuya na. Akula update akulani. So kuyi-more than 100 days. Ngoba i-3 months kuyaba kuyi-90 days. So bekumele ukuthi sithole i-feedback ukuthi sithole imalini abasebebotshwa ngozibani or abasegijinyiswa.
Unkosazana Victoria Malaba uthi kukhona okuncane okutshintshileyo.
Mina ngokubona kwami ku-100 days lay esiyibona nje isiphela, ngingathi into engiyibona itshintshile yikuba free. Abantu bakwanisa ukukhuluma into abayithandayo emafonini noma nje bezikhulumela bodwa. Abantu sebe-free, akusafani lakuqala ukuthi wawusesaba singasaqambi lamabizo abantu. Lapho hhayi ngiyavuma sibili, abantu ba-free for that. Njalo siyabonga lezi timela lezo kuthiwa seziqalisile, kuthiwa izitimela sezihamba khona ngapho eZimbabwe up and down, which is very, very good. Yikho khona lokho kubili kuphela engathi ngizwe njalo mbona ngani yinto esingani sitshintshile. Okwemali lokho kuthiwa isikhona lalokho okunye okuningi, hayi angilabufakazi lakho. Yiwumbono wami lawo.
Abanye esikhulume labo bathi awuqondakali okweZimbabwe. Umnumzana Lihlahla ukhala labanengi.
Lapha akula nto esitshintshile la, akula zwi lutho. Ezibhedlela lokho kungela mithi, imali lokho ihlupha njalo. Abantwana besikolo fanele sibathumele izimali bahambe esikoleni. Lapha khaya ngathi akula nto ezayenzakala la. Lo government lokho epromisa nje, but into epromisa ayibonakali. I think ukuthi abantu fanele babone ukuthi bayaregister ukuthi bavote, otherwise lapha kula nto ayenzakala la. Kuyahlala kunje eZimbabwe, asisebenze madoda sivoteni, registerani livote.
Kukhanya izizalwane zeZimbabwe kuleli ezilezihlobo ekhaya baseza qhubela phambili bethumela imali yokusiza imuli zabo kwele Zimbabwe. Ngoba-ke akulanto esiguqukile njalo akutshintshi lutho. Ngimela iStudio 7 eLondon, ngingu-Ezra Chisasibanda.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington, lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz. Singakangeni esigabeni esilandelayo, othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omunye umkhokheli webutho leMelika usechotozele Russia esithi yilo elibangela impi lokungahlaliseki kwele Syria lesigaba seMiddle East sonke jikelele. Isigodlo sikahulumende welemelika iWhite House sesizazise eCambodia ukuthi alise kuphiwa imali yokuliphathisa efika izigidi eziyisichiyagalombili i$8 million. Amalunga eMthwakazi Republic Party asevimbe imihlangano eminingi yeCommission ebona ukukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission. Ake sizwe umnomzana Thabang Mnare ingcwethi kwezombusazwe exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 lezinye izalwane zeZimbabwe ezingabalaleli beStudio 7. UNare ngumqali wesiziba.
Indaba ye-National Peace and Reconciliation Commission indaba osukulesikhathi abantu bemathebeleni abemiklienze enkabazwe beyimelele. Yebo kambe kwezinye indawo kwelizweni emanikhaleni labo babefisa ukuthi kube lento enje. Kodwa abantu abakhanya beyithakazelela befisa ukuthi isebenze ngendlela ecacileyo ngabantu bemathebeleni. Nxa sikhangela indlela inhlanganiso zisebenza ngayo. Sikhangela ukuthi kukhokhelo bani ngoba nabakhokhelayo abaphakathi njani inhlanganiso isebenza njani.
So ke nxa sizobona ke abantu bejayitoyito zonke izinsuku nje besithi hayi phela ungazani kuyahlupha ukuthi abantu abakhona lapho commission ngabantu abavela kwenye indawo kumele bebe khona kumbe bengabi khona kwezo ngabantu bezigaba zemathebeleni nenkabazwe kumele kume njani.
Yeah, ama commissioners bonile out of former commissioners mbona ichia galo mbili almost 8 so kulo chairperson futhi commission abanenyi vele bavela kwezinye indawo zelizwe kube lo yedwa lo ovele mat south commissioner uLeslie Ncube yena engumntaka minister uNcube Abednego Ncube uAbednego Ncube osebandleni lezani PF owaziwayo ngokuthi kade ekhahlameza abantu kuzana eMathebeleni South eGwanda eBybridge. So ukuzise abantu beqiniseke bebe lesibindi besuthiseke kuyaswelakala ukuthi iCommission ihlanganise abantu abaziwayo. Into ekhona nje elizweni lakithi ukuthi kwesinye isikhathi kuyajikelwa amabizo uthi ubuza ukuthi lo ngubani uthi hayi nguye osefakiwe. Uthi udinga lokho umsebenzi ake wawenza ubone kungabambeki aseke akwenza. Ngakho ke i-Civic Society yayikhulumile ukuthi hayi asitholeni indlela yokuthi ama-church kafake kasondeze amabizo efaka amabizo lawo, i-Civic Society ifaka amabizo, uhulumende efaka amabizo, kube ukusebenzelana ndawonye. Kodwa uhulumende owayekhokhelwa ngubaba uMgabe nguye owazikhethelayo abantu, wazifakela abantu.
Sesilobaba ke unqabeni nyanda yomkonto Khumalo.
Baba Dube engunanzelelayo ukuthi le ndaba le iyahlupha. Njengalokhu ngangithilo nje phambili ukuthi indaba le beyidinga ukuthi ibanje kahle. Ikakhulu kuqoqwe abantu abasuka ezabelweni zasemathebeleleni. Kube yibo abantu futhi ngoba bazabakwazi ukukhulumisana ukuthi labantu ngoba lento le abafike bayenza njengakokubulawayo ukuthi bathi abantu abakhulume ilokuzela iy'nsungu zabo babudube isuka iphazamise kakhulu umuntu ngoba kuyabe sokungathi umuntu uzobukisa njengawo uzokwenza intekizita khuluma then ungakhuluma kuyadlula sidlulele phambili. Yena le ndaba le ibithinga ukuthi ibanje kahle ngendlela elesizotha njalo ekhombisa ukuhlonipha umuntu hhayi ukuthi kuthiwe khuluma nini then abantu bangakhuluma bese kusenziwani. Yikho bona babuduke kusiba lezinto ezinjengazonalezi ezokuthi abantu sebezimba sokuliwa sokunjani njani. Ngakho futhi ingaqhubeka ngendlela eqhubeka ngayo ekugcineni sizabona kuphinzakala ezinye izinto esingazidiniyo njengokulwa kwabantu lanani ngoba namhlanje sizokuthiwa futhi sebebhlokela lo mcimbi okathi uzakuba khona mhlaka-3 so zonke lezi zinto lezi babuthi zithunuka abantu babona ngathi bayedelelwa endaweni abayibiza ngokuthi yabo.
Ngizokuthiwa ke silobaba lapha ecingweni mbona ngani silo Msunduzwa Ndlovu.
Ya hayi Dube siyaluza udaba luzima lolu daba lolu kodwa-ke i-commission lebekwe kuthiwa i-investigate kambi investigatani ngoba into vele yenzakala. Into ofanele ukuthi ngabe yayenza kuba nabantu eba-investigator phezulu lena
abohulumende nabo abayiba benza lento hayi ukuthi ihambe ezindawo ezindawo idinga ukuthi kwenzakalani kwenzakalani ifali ithole laba abantu abayenza lento leyo ngoba yenzakala vela akekho umuntu ongayaziyo
lo ubaka Tijani
angeke ukuthi kunje konakele ekhaya bese kuvela nje umuntu asikathi akunjele ukuthi kusuke kwahamba njani into ebuhlungu kangaka bayebuza abantu ukuthi kwakuvele kwakuhambe njani kwenzakalani as if nobody knows yeginto eyaziwayo akusikho ukuthi abantu baqamba amanga kuyaziwa njalo laye into mina engimangalisayo ukuthi why umnangagwa yena engaziyeli kanti khona ngale uyathumela uyesaba angithi njalo uma ethumela uthumela abantu abangelalwazi at all ithi ngiyabheka nalabo abantu abakhethiweyo ukuthi bahambe ngabantu abancane mhlawumbe abafunde le gugurawundi kuphi ezikolweni ezi-history kuma-subject wabo aso bantu abakwaziyo ababekhona why kungakhethwa kanti into elula nje common sense akukhethwe abantu from emathebeleland kube yibo abantu abazakhulumisana mina ungathi ungiwonile bese ucela umama wami ukuthi kazokukhulumela at least mama ngizamgobisa ikhanda ngithi mama kodwa ye ngiyakuzwa mama laphana umuntu lwane ube ngiphambanisile
lapho-ke besilalele abalaleli be-Studio 7 kuhlelo oluphuma ebulenjini bokuzilibazisa i-Facebook kuhlelo lithiwa lona Zimbabwe Today asixoxeni elelithelwa nguGibbs Dube ngomvulo lwesithathu langolwesihlanu ezothileyo ingoma emnandi ekakhumbula ithi ekameli khumalo ethiwa yona khumbula isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko ebesilazo amalunga edale le-Congress yeMelika akhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi enze ukhetho olukhululekileyo ukuze amazwe omabili abe lobudlelwano obungcono amaNdebele acunulwa ikumiswa kokugcotshwa kwenkosi yawo ubulelani Collins Lobengula Khumalo silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30.